Uhlelo lwethu lamhlanje oluphathelane lomkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele sixoxe lo Dr. Thathenda Chingozo, ingcwethi yokwelatshwa kwemvukuzane u-oncologist osebenzela eBulawayo Cancer Clinic. Udokotela Chingozo uchasisa ngemvukuzane yebele eqalela kusibanga lapho umuntu acatshangelwa ukuthi ulomkhuhlane.
Uma umuntu engananzelela ukuthi uleqhubi ebeleni, uyahamba kudokotela okuthiwa ngupathologist ozokhangela ukuthi imvukuzane le isikusiphi isigaba. Imvukuzane ilezigaba ezisuka kustage 0 kusiya kustage 4. Ustage 0 kuyabe kusasekuncane kakhulu, kungakaze kusabalale lomzimba. Kusigaba sesine, imvukuzane iyabe isihambe kwezinye izitho ezigoqela amaphaphu, izinso lezibindi kanye kumbe emathunjini. Nxa umuntu engabonakala ukuthi ulemvukuzane, uyahanjiswa kulokho esikuthi CT scan, kodwa lokhu kuyadula kakhulu, yikho lapha sisenza ama-x-ray kanye le-ultrasound scan ukuthi sibone ukuthi imvukuzane isikuphi isigaba. Nxa sisesigabeni sokuqala kumbe esesibili, iyabe ingakaze yamemetheka emzimbeni. Ngemva kwalokho sekuzobonakala ukuthi umuntu uzakwelatshwa njani.
Dr. Chingozo uthi indlela ziningi zokwelapha limvukuzane ngemva kokutholakala ukuthi umuntu engabe elayo.
Kulendlela ezintathu zokwelapha imvukuzane yebele. Okokuqala, yikuhlinza umuntu nxa ehlinzeka ukukhipha ibele lembilaphi. Okwesibili, umuntu uyasiwa ku-oncologist ozabona ukuthi asebenzise yiphi indlela ezogoqela eyokuqala ukupha imithi okuthiwa yi-chemotherapy. Okwesibili, yikutshiswa okuthiwa yi-radiotherapy. I-chemotherapy kuhlatshwa umuntu imithi emthanjeni yegazi ezafika ilwisane lomkhuhlane emzimbeni. Lokho abathi yikutshiswa kuyabe kusetshenziswa i-X-ray ehlasela ama-cells ayabe elomkhuhlane. Abantu bathi umuntu uyatshisa ngenxa yokuguquka kombala womuntu ngemva kokuvela ku-radiotherapy, kodwa i-radiation ayitshisi ngokwayo.
Uqhubeke ethi ukwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane kulakho ukudala ezinye inhlupho ezinjengokulahlekelwa zinwele, ukuswela inzalo lokunye.
Kulokunye okubonakalayo nxa umuntu eselatshwa imvukuzane yebele ezifana lokuthi umuntu engehluleka ukuba labantwana, kodwa into enhle yikuthi limvukuzane ivame ukuhlasela abantu asebeqedile ukuba labantwana. Labo nje kulamalanga sebesiba baningi ontanga abatholakala belayo. Lezi ngezinye zezinto ezikhulunywa kuqala lezigulane bengakaze beqale i-chemotherapy. Kuhle kubonakale indlela zokuthi kungenziwa njani.
Kodwa uDr. Chingozo uthi imvukuzane nxa ingatholakala masinyane iba lula ukwelapha.
Imvukuzane nxa ingabonakala isasesigabeni sokuqala kuba lula ukuyelapha. Uhlupho yikuthi iningi liyaphuza ukuya ezibhedlela, kodwa nxa abantu bengahamba kusasemasinyane kuba lula ukulwisana layo njalo. Kodwa nxa bengaphuza ukuyelatshwa, ilakho ukuthi iphinde imhlasele njalo umuntu.
Abesilisa labo basengozini yokuhlaselwa yile mvukuzane laloba nje beyisilinganiso esiphansi kulabesifazana.
Amadoda lawo ngoba alenyama yamabele ayahlaselwa yimvukuzane yebele njalo kuyafana ukubonakalisa kanye lokwelatshwa kwakhona. Lakubo kuqakathekile ukuthi ibonakale lokwelatshwa masinyane. Kubobaba imvukuzane itholakala kumuntu oyedwa ekhulwini. Nakubobaba iyafana izigaba, ibe leqhubu elincane, imbilaphi kanye lokunye. Wonke umuntu kumele ahlolwe nyaka yonke, enze okuthiwa yi-mammogram, khona izakwelatshwa masinyane ingakaze imemetheke.
Wengeze ethi Kuqakathekile ukuthi umuntu abezazi isimo sakhe ngokuhlala ezihlolisisa umzimba wakhe.
Kuqala yayibizwa kuthiwa yi breast self exam. Khathesi sokuthiwa yi breast self awareness. Umuntu kumele azazi ukuthi unjani, abekwazi ingono yakhe kanye lombala wamavele akhe. Lokhu kuyasiza nxa umuntu engananzelela inguquko kanye lokunye okungabe kukhona. Umuntu ngame phambi kwesibuku ezihlole sikhathi sonke.
Ukwelatshwa kwemvukuzane kuya kuguquka minyaka yonke, njalo intengo yokwelatshwa ivele iphezulu emhlabeni wonke jikelele. Kuleminye imithi esikhona ephungula izehlakalo ezifana lokuphunguka kwenwele nxa umuntu eselatshwa kanye lokunye okujwayelekileyo. Iningi labantu liyesaba ukuyahlolwa imvukuzane ngenxa yokwesaba nje, kodwa ukuhlolwa kuyasiza ekulondolozeni impilo lumkhuhlane ungakaze umemetheke, njalo kusaselula ukwelapha. Abantu bayakhuthazwa ukuxhasana njengemuli ekulwisaleni lemvukuzane yevele ngoba yiselapheka. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.